ukusilela kwamadlelo kanye lokusolakala kwamanzi ezansi emandebeleni ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye sekudala ukuthi inkomo ziqale ukucuba endaweni ezitheneyo. Isimo sesisibi kakhulu endaweni ezibalise kwanda South ebulili mamangwe ematobo kanye le-Bed Bridge lapho kubikwa sekufe inkomo ezifika phosa amathumi amahlanu. NgoLwesithathu kuleviki umsakazi weStudio 7 uvakathele kwamaphani phansi kwedolobho leGwanda lapho athole kubhaje inkomo ezinhlanu edamu kude ezinye bese zifile. Umnumzana Malinenkosi Ngwenya isakhamuza kwamaphani simthole senula inkomo yakhe ebibanjelwe. Uthi kuyadinga ukuthi kukhitshwe inhlabathi kuleli damu ukuze inkomo zingabanjelwa.
Into esingayikhalela ukuthi ngasencizimbe nguhulumende ngamanzi nje ubona idamu lethu linjani alilantshidi namanzi ngali yakutshwa ngali mesiyaphiwa lezibhurwane mesiphiwa amamizipampu ngumgodi mningi lamanzi la bese sithola amanzi ukuthi lathi inkomo zezinathi yikho kungabe kuyasishotela esigabeni sethu labo.
Umnumzana Julius Nare isakhamuzi seChindeni uthi njengabalimi bayalahlekelwa kakhulu yinothe yabo ngoba bephila ngalezi nkomo ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ngikhuluma ngendaba zamanzi ukuthi amanzi singabangathi zamele ukuthi bona basigubhele idamu re inkomo sezivanje kakhulu ezinye sezafa khonapha edamu. Sizo siphila ngazo vele sidla ngazo zisebenzi yizo zisinceda konke lokudleni lezi nkomo. So ncazi ngeke sifa so le ndlala zinkulu lamanzi ashoda sokuthi idamu ikhashana ngama 2 kg before manje lapha ndonyaka indlala.
Ngaphandle kokutsha kwamadamu ezigotsho lakho amanzi segobhoza kancane osekudala ukuthi izakhamizi zivuke emadabuka kusa zisiyadinga amanzi. Umnumzana Butler Sinkala isakhamuzi sesilikwe phansi kwenduna amasuku eGwanda North uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Sesilohlupho lowesabekayo lwamanzi imfula osilikwe ngapha ematshetsheni losilikwana bavala amadamu ngo-1992 ayizange aphinde avulelwa amanzi. Manje khathesi ema amanzi akusela laba ababona ngokuvula amadamu lamakhulu bake basivulele ukwenzela ukuthi sanelise ukunathelisa izinkomo. Ngikhuluma nje namhlanje besikhelelele izinkomo akaphela du amanzi sama salindele ukuthi kugobhoze plus izinqola ziyabe zilayini lince ezidlula ama-16 or 17 akunzima okumangalisayo ake lisilamulele bakithi.
Entalale phansi kwenduna umathe kwanda South lakho bakhala izimathonsi ngodubo lwamanzi. Umnumzana Brighton Nare uthi abakaze bakubona okwalo nyaka.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi hhayi lonyaka silukuza kuba nzima nxa izulu ngaphansi sesiphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna nganxa lingaphangisanga ukuna sekubi vele. Sekurong ngoba into yakhona amadamu akhona sinzumba agejwa ngoSmith. So la namhlanje amajana damu kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele akusatshoni ngitsho ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amalutshwane kulamanzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Umnumzana Tishki Mchema ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi emandebeleni kugatsha lukahulumende lwe-Agritex uthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 zisengozini yokufa lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Ukhuthaza uZulu ukuthi athengise ezinye inkomo ukuze athenge ukudla kwazo. Isabelo sezansi semandebeleni yiso esithenjiweyo ngenkomo kuleli njalo kwamanje ezikhona zifika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomaphane. Albert Mubeu.